Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 27 kuNcwabakazi 2018 nenguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngokubona kwami ngibona ngani uChamisa lapha usedlalisa isikhathi langama-resources angelawo. Kutshengisa ukuthi impumela esifakwe ngumthethwandaba owe-constitutional court ayisoze itshintshe. So ngcono ayekelane lakho abone ukuthi angalungiselela yini kahle ngo-2023.
Umanyano we-MDC Alliance uphakathi kokuqoqa ubufakazi ozabukhweza edale le-African Commission maduze udinga ukuthi idale leli lesule impumela yokhetho. Kodwa abanye bathi uChamisa udlala ngesikhathi.
Waba le demand enkulu, inkukhu azisekho phandle, inkukhu sezizilutshwane. So thina sibuya njengezimaveni, silazi inkukhu, sibe provide ama-broilers, sinike futhi ama-layers.
Umbukiso omkhulu wezokulima oyeHarare Agricultural Show usungulwe lamhlanje. UZulu weMelika namuhla uqhubeke ethumeza amazwi entuduzo emulini yelunga ledale lephalamende uSenator John McCain yena obhubhe ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-MDC Alliance uthi uphakathi kokuqoqa ubufakazi ozabukhweza edale le-African Commission on Human and People's Rights maduze udinga ukuthi idale leli lesule impumela yokhetho olusanda kwedlula ngoba usithi kwaba lokuqilibezela. Umanyano lo uthi umthethwandaba we-Constitutional Court waphambanisa ngesinqumo sawo sokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye owanqobayo kulolu khetho. I-MDC Alliance ithi umkhokeli wayo uMnumzana Nelson Chamisa nguye owanqobayo. Abomanyano lo bathi umthethwandaba we-African Union kumele wesule impumela yokhetho njalo ungenele kundaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa umthethwandaba lo awulawo amandla okubamba yiloba yiliphi ilizwe ukulandela kumbe ukuhlonipha izinqumo zawo. Ngokunjalo abanye bathi ukuya kulomthethwandaba akusoze kusize ngalutho. Kodwa abanye bathi uChamisa wenze kuhle. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
UZulu weZimbabwe wamukele ngemibono ehlukeneyo inyathela elibikwe nguChamisa lokuqhubeka elisana neZANU-PF ngokuya emthethwandaba we-African Commission for Human and People's Rights, ACHPR, besithi sokuyisikhathi sokuthi ilizwe likhangelele phambili. UMnumzana Chamisa uthe usedlulisele phambili udaba lwakhe lokuthi waqilwa kukhetho lwangontulikazi ngoba engasuthisekanga ngesinqumo somthethwandaba waphezulu elizweni oweConcord. Encwadini yakhe azayisa kukomishini yeBanjo, uChamisa wetheze uhulumende weZimbabwe umlando wokuvimba uZulu ukuthi azikhethele umongameli amfunayo ngokuqilibezela akwenze ekhethweni. UMnumzana uNisimo Madiri uthe uChamisa kufuze amukele isinqumo somthethwandaba weConcord aqale njalo ukululunga ibandla lakhe ukuze linqobe ukhetho oluzayo luka-2023.
Ngokubona kwami ngibona ngani uChamisa lapha usedlalisa isikhathi langama-resources angelawo. Kutshengisa ukuthi impumela esifakwe ngumthethwandaba owe-constitutional court ayisoze itshintshe. So ngcono ayekelane lakho abone ukuthi angalungiselela yini kahle ngo-2023 ngoba kathesi ambone ukuthi ama-results akhulunywa yizekhe langomthetho ukuthi wakhuluma ngathini u-constitutional court ungatshintsha. so mbona ngani lapha hayi angayekela alungiselele for 2023 kungcono.
Umnomzana Leon Dlovu yena ubalise ukuthi ukusa indaba yakhe eBanjul ngakusoze kukhule lutho njalo kulakho ukuthunyezela impi elizweni
ule right yona le yokuzenzela izinto zanalezo kodwa sonke siyazi ukuthi lokhu akusatshintshi sowukhona sowukhona umnangakho kasoze avuma ukwehla and kungaba lenye impi engabulala abantu abangenzanga lutho. Mbonani uChamisa asifuza akwenze ikuvuma and then a reset icampaign yakhe ebehlale phansi lapho uShimane Ncube lapho uThinta Ibithi lapho uWendy bakhe labanye bakhe abasakhulayo bekhangele ku-2023.
Ubuye waxwayisa ukuthi loba iBanjul inganquma ikukhuthaza ukubunjwa kwahulumende womanyano uChamisa kuzamele angavumi ame ngokuqinisa ibandla lakhe. Umnomzana iphuthile inkosi Maphosa owezaphu uthi uChamisa uthatha leli nyathelo ngesifiso sokuthi kulandele umthetho qobo eZimbabwe kodwa ingabe isidlalisa isikhathi ngoba umthetho ndawo yeconstitutional court yiwo olamandla phezu kwalokho okungakhulunywa ngezinye inhlanganisa. Egcizelela kulokhu uMaphosa uthe loba nje uChamisa engaza phambili udaba lwakhe sokungaba nzima ukuthi izinqumo zale commission zilandele. Umnumzana Bukhosi Nkiwani sakamuzi Harare uthe uChamisa uqondile etshengisa ukuba umuntu ofisa ukuthi izalwane zakuleli zithole inkululeko kundubo ezibhekane lazo okwesikhathi eside bephansi kombuso webandla leZANU-PF.
Inkinga ekhona ukuthi sesithethe udaba lolu salwenza loba ngolukaChamisa lomnangakho. Udaba olukhona luphakathi kwabantwana beZimbabwe abatshontshelwe ivoti yabo. Ngithemba lawe ububona nje umumo elizweni ukuthi akulabantu abathokozayo ukuthi uyidi unqobile. Khonoko kufuze ukutshele something ukuthi izizalwane zakuleli ngazijabuli ngizifuna ijustice ecacayo hatshi leyo yomthethwandaba wezami.
Umongameli Mnangagwa ugcotshiwe ukuqala umsebenzi wakhe wokubusa iZimbabwe okuminyaka emihlanu elandelayo emkhosini omkhulu owenzelwe izolo eHarare ongenwe inkokheli yamazwe ya-Afrika abegoqela umongameli Paul Kagame weRwanda, uSiru Ramaphosa weSouth Africa labanye. Ngimele isithu seven seHarare, uGibson Bebe.
Kunjalo nje ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana uthi okuzanywa yi-MDC Alliance lapha ikuchaya ukungethembeki kwebandla leZANU-PF lokudinga ukungenela kwe-African Union. Kundaba zokuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho kanye lamalungelo oluntu.
Abakuzamayo labana ukuthi babonise umhlaba wonke ukuthi kulesi ngundengunde lobumenemene obenzakeleyo kuleliyani lizwe njalo bazama ukuthathela laba abathetha umbuso ngodlame inkoleko which is illegitimacy le-credibility yabo. And konkana ungakubheka kahle kungenye indlela yokuthi basebenzise umthetho, that means democratic and constitutional means, ukulwa lebandla leli elikhokhelwa nguMnangagwa elathatha umbuso ngodlame laphinda lashontshe ukhetho lwabantu. Singababonga njalo phinde sibabongele ngokuthi kukwamanye amazwe esiwaziyo ngabe kudala bephakamisa izikhali, ngabe kudala beqala udlame njengesakubona eKenya, njengesakubona eCentral African Republic, njengesakubona kwamanye amazwe khona le West Africa. Kodwa bayazama abaphikisayo beZimbabwe ukuthi benze ipolitiki yabo lombangazi wabo kungabanga lezidumbu, kungabanga lodlame.
Yona ikomishini yezwekazi le-Afrika le ubona iluphatha njani lolu daba?
Okudanisayo ukuthi hlanganiso ze-Afrika kugoqela bona osadiki labe-AU ingathi azikaphaphame ebuthongweni bokuthi kumele zime lalo sapho lwabantu be-Afrika. Suzathola ukuthi inkokheli ze-Afrika ama-Liberation War Movement balokusekelana lokukhohlakala ngomphakathi wabantu. Suzathola ukuthi i-ANC zasapota iZANU, ichama chamapinduzi sapota iZANU, bekhohlwe ngokuthi amazwe lawa ngabantu base-Afrika hayi ama-political parties. Iloba lawo ma-political parties alwa impi
ngamanye amazwe si ngathi yini macapulana okwenziwe nguChamisa lapha ukuya ezwekazi leAfrika ikuzama ukuchaya ikuzama ukubandezela ibandla lezanu PF.
Hayi abasewe kudinga somandla sikukuthi kuthiwe banqobile sebedinga ukuthi umhlaba wonke ikakhulu iAfrika ibe kwazi bazama ukunqunula umbuso kaBabumnangagwa ukuthi ngumbuso olempande zawo kusingunde ngunde lobumenemene akulanto abangayithola njengokuthi kungaguqulwa isinqumo esenziwe yikhothi but ulwazi lo ndiyana ukuthi iAfrika ihlala isazi luqhakathekile kupolitiki.
Umnumzana Denis Zulu Macapulana ingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwele South Africa.
Yebo 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 mtswaka domuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umbukiso omkhulu wezokulima oweHarare Agricultural Show usungulwe lamhlanje uvumela ukubukiswa kwenkukhu lonyaka. Nyakenye kazizange zibe khona ngoba kwakulomkhuhlane weavian flu. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abaqoqi balumbukiso wezokulima namabhizimusi weHarare Agricultural Show bavule owalunyaka ngokukhuthaza abantu ukuthi baze ngobuningi babo ukuzongena kuwo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafuya inkukhu eZimbabwe Free Range Poultry Association uveze uyinjabulo enkulu ngenyathelo elithethwe nguhulumende lonyaka lokubukisa imisebenzi yokufuya inkukhu.
Ayisifuna ukubonga ikhulumente yethu ukuthi basinedisa ukuthi umkhuhlane lo ungahambi emakhaya. Lathi last year kade singelazi inkukhu lapha. So lonyaka kakusele umkhuhlane lowana inkukhu sezivuyile. Kutsho ukuthi inkukhu kathesa abantu bangathenga behamba lazo besiyo behamba emaplazini.
Umnumzana Nkosi Ngwenya wenhlanganiso yeZim Avian efuya lokuthengisa amatsiyane uthi amathuba sevulekile kuhlanganiso esifana lezakhe.
Siproduce ama day old chicks. Yabona kuze kube lezi avian flu leyana. Kwaba le demand enkulu, inkukhu azisekho phandle, inkukhu sezizilutshwane. So thina sibuya njengeZim Avian silazi inkukhu, sibe provide ama broilers, sinike futhi ama layers.
Uthi noma kunje lokho kunzima ukutholisa abantu ikakhulu inkukhu zamaqanda ngoba belakho ukumelela phose inyanga yonke bengakazitholi ngenxa yokwandelwa.
Ama layers ukhanya idemand yangkhona siningi kakhulu. Lapho eZimbabwe ukhanya kulohlupho lamaqanda, amaqanda these days asehlupha. Yabona ama prices amaqanda sekhwelile. Kudala wawuthenga iqanda $6, khathesi uthenga $4.
Unkosikazi Jiji uthi lonyaka bakhethe ukufundisa uZulu ngemihlobo ekhona yenkukhu zemaphandleni ama roadrunner.
Ama breeds kutsho ukuthi kulomhlobo wenkukhu nga ufuna ukwenza amaqanda kule nkukhu ezikunika amaqanda emaningi kula ama breeds ahamba imhlobo onjalo sekula ama breeds lawo eyenza inyama kakhulu ele inyama uthi amalokuzeni amaqhuda angikhona angafika noma 5 kgs 4 kgs.
Umnumzana anesukwaramba ubukisa inkukhu ezeZimbabwe lezivela phandle kwelizwe ezifana neBrahma ekhula ize ifike kusisindo samakilogram angaba yisikhombisa ivela kwele Australia lezinye ezivela kwele Japan. Umbukiso walonyaka owenziwa phansi kwendikimba ethi Field to Industry Produce Connect and Develop izavulwa okusemthethweni ngolwesihlanu umongameli Emerson Mnangagwa. Abalimi nabosomabhizimusi bakhangelelwe ukuthola imivuzo etshiyeneyo ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola. Ngomnyaka ophelileyo kungena abantu abangaba zinkulungwane ezingaba ngamakhulu amabili 200,000 embukisweni weHarare Agricultural Show. Lo nyaka abaqoqa lumbukiso bathi bakhangelele ukuthi abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu 250,000 bangangena kulumbukiso. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Uzulu weMelika namuhla uqhubeke ethumela amazwi enduduzo emulini yelunga ledale lePhalamende uSenator John McCain yena obhubhe ngomgqibelo. UMcCain udliwe isifo semvukuzane njalo obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili lanye 81. Lanxa uMcCain ebelilunga lebandla lama-Republicans obesaziwa ngokuba lomcabango ozimeleyo. Ubedume kakhulu emhlabeni jikelele ngokugqugquzela umbuso okhululekileyo. Uzangcwatshwa ngomgqibelo emathuneni amaqhawe edolobheni leMaryland. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson ngokutshona kukaMcCain.
UMcCain ngamchaza ngomuntu engathi ngesilungu ubele influence kakhulu endleleni iMelika njengezwe ebisenza ngayo izinqumo njengoba uthile kakhulu kuma-foreign policies. Kukanti nakhona lapha ngaphakathi e-America umuntu mpela obele lizwi asenxa ngakhuluma lizwakale endaweni ezamalungelo lezempilakahle kubantu base-America. Bona ngathi laphana kulahleke indoda mpela ebile sibindi sokusukuma imele ekushoyo kungenani ukuthi ngoba nokushoyo sinenzelele kakhulu ukuthi esikhathini esiningi ubengavumelani lezinqumo ezenziwa ngupresident okhona manje Donald Trump and ube sima mpela abonakala ukuthi hayi kuyayimela into yakhe.
Ubona siba khona yini kubandla lama-Republicans ongaphakama agcwalise isikhala esithiwe nguMcCain?
Ndesana isikhala esinzima kakhulu mpela ukuthi sigcwaliseke. Ngibona ukuthi kuzoba lula ukuthi simthole omunye ofana noMcCain. Balutshwana abantu mpela akade bezimisele emsebenzini wabo njengaliyana indoda.
Ontando kayiphikiswa emhlabeni jikelele lapha bebemazi ngoba ngumuntu obe ngavumelani lo mbuso oncindezelo kakhulu. Ubona ngani bezwa njani ontando kayiphikiswa bomhlaba nxa bembona eseshonile kanje?
Kukhona mpela abangakhala bethi balashikele kodwa kukhona njalo futhi abanye esingathi phecelezi bangakujabulela ukuhamba kwakhe ngoba ubekhuluma kakhulu ngendaba zokuthi i-America ingenzani kubingelela njani endabeni zokuthula ngaphandle kwe-America engathi i-world peace. Ube ne-influence kakhulu mpela lapho begqugquzela ukuthi i-America ihambele phambili njengelizwe elikhanya lihamba phambili ekulweleni amalungelo abantu.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sixoxela eseTexas. Live Talk lamhlanje sikhangela inyathelo eselithethwe ngumanyano we-MDC Alliance elokukhweza udaba lwalo enkantolo ye-African Union liphikisa impumela yokhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isinqomo sokugweba intathelisa indaba ezimbili ezenhlanganiso yezindaba eReuters ezivalelwe enyakenye ngompalakazi ebesimele sethulwe lamhlanje sesidluliselwe phambili ukuze sethulwe ngenyanga ezayo. Ukusilela kwamaphilisi omkhuhlane wofuba owe-tuberculosis sokuthiye izigulane eziningi kanye labagcine izigulane lezi bekhathazekile. Kubika intathelizindaba yethu uBathabile Masuku.
Abantu abalomkhuhlane we-TB abebenatha amaphilisi abizwa ngokuthi fixed dose combination elinathwa kanye kuphela babhekane lobunzima ngoba amaphilisi lawa engasatholakali ikakhulu ezibhedlela zikahulumende. Udokotela Leo Matsika uthi ukusweleka kwamaphilisi lawa kuzadala inhlupho eziningi ebantwini abawadingayo.
Amaphilisi la awelapha i-TB engathi abe ebambene vele ngathi amaphilisi akhona ayasilela ngalesi sikhathi okungaba yinto engadala ingozi nxa isimo lesi singazange silungisiswe masinyane. Singakhangela ukuthi abantu bazagcina besiba bengathi beseqa ukunatha kwabamaphilisi okuyingozi kakhulu ngoba umuntu engavele eyeqise isikhathi sakhe kumbe eyeqise ukunatha leyimithi kumbe lamaphilisi ugcina esesiba lenhlupho kusasa. Njalo singabona ukuthi abantu abaningi bagcina sebesiba resistant to ama-drugs lawa kubangela ikhona ukuthi bayeqisile isikhathi sabo sokunatha amaphilisi.
Omunye onatha amaphilisi la unkosikazi Mebu Moyo uthi nxa esiyathatha amaphilisi la usephiwa aweviki kuphela kukanti ubevame ukuphiwa awenyanga yonke. Uthi isibhedlela sempilo athatha kiso amaphilisi la sithi amaphilisi la asesilela ngakho bazama ukuthi umuntu wonke athole ingcosana esisele.
Amaphilisi e-TB anathwa ngesikhathi esifanayo umchokochuzo eqeda ikhosi yangkhona kathesi ngithethe amalutshane kodwa ndasiqiniseka sokuthi siyambuyela ngizawathola yini lawa engakapheli.
Kusenjalo isibhedlela seNgutsheni esikhangela abantu abagula ingqondo kubikwa sihlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-TB njalo izigulane eziphakathi zisengozini yokuthelelana ngenxa yokuthi zihlala zivalelwe njalo amaphilisi lokudla kusilela. Enyangeni ezimbalwa ezidluleyo idolobho lakoBulawayo beselile nani eliphezulu elabantu abagula umkhuhlane we-drug resistant TB ngakho ukusilela kwamaphilisi la kulakho ukubangela ukumemetheka komkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zamanye amalokishi koBulawayo sezilamaviki edlula amabili zingelamanzi ngenxa yokufa kwesitishi samagetsi esipompa amanzi ekhansili yaleli dolobho esenyameni Ndlovu Aquifer. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Idamu lamanzi elemagwegwe reservoir elitholisa izakhamizi zakoBulawayo amanzi ezivalisa ilokishi lenketha inkulumane imganwini leCulture Park sezehliselwe isilinganiso samanzi esiwatholayo ikhansili ngoba kube lokuphazamiseka komsebenzi esitishini esidonsa amanzi. Isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza isizathu sokusilela kwamanzi emalokitshini ambalwa akoBulawayo.
Amanzi koBulawayo sibe lenkinga yokuthi imagwegwe reservoir esingathi sisiphatha samanzi esisupply indawo ezinjengenketha Nkulumane emganini Country Park amanzi ayehlile ngoba sibe le challenge yepumping enyamandlovu Aquifer. Amanzi ethu siwathola from Nyamandlovu Aquifer lapho siwathola khona ngegetsi. So ama lines egetsi akebe hawa kumbe ebengasebenzi kodwa sisebenzisana kuhle nalaba abaphathe umsebenzi wamagetsi ukuthi siwabisele back online. Esikutshiwo kathesi ukuthi idorobho selingene ku-water shedding undawo lezi inketha nkulumani emganwini the country park sesenza ukuthi every day ntambama ngo 6 siyacitha amanzi bese sivula ekuseni ngo 9 o'clock
ethi emalolitshini aphezulu azaphuza ukuthola amanzi kodwa sebekhuphe izimota zekhansili ezihamba zisabela abantu amanzi
kuzayo ukuthi sincedise ukuthi amanzi egcwale emagwegwe reservoir ngoba nxa abantu beloke bewasebenzisa during the day even siphampa ipace yokugcwalisa amanzi ireservoir iyaphuza so esikucelayo ukuthi abantu bebekezele ngoba lakathesi emagwegwe reservoir kayikagcwali i-effect yalokhu futhi ithi kule ndawo eziphezulu abantu abalezindlu eziphezulu njengabe inkulumane kulezi ndawo amanzi kakafiki ngoba amanzi apha efuna i-pressure ukuthi akhwele kulezi efike emzini le ephezulu esikucelayo ukuthi silama-bowsers singathi izimota lezi ezithwala amanzi esizikhuphileyo njengekhansile endaweni ezithize besicela izakhamizi zihambe zethatha amanzi emabhawuzeni
isakhamuzi se-Country Park umnumzana bakizanani dube uthi ngempela babhekane lo dubo lokusilela kwamanzi
ngempela sibhekane lo dubo lwamanzi njalo ikhansili kumele bone ukuthi iyalulungisisa masinya udubo lolu esikuzwele enkabazwe lesikhohlweni kungakasehleli ngemikhuhlane edalwa yingcikisi
isakhamuzi senkulumane umnumzana iphithule maphosa uthi baphila nzima ngokusilela kwamanzi njalo ikhansili ibingatsho ukuthi kungani amanzi engekho
ngempela sibhekane lo dubo lwamanzi okwensuku ezidlulileyo njalo isithi ikhansili ibingasitsheli ukubana isizadonkwini singayela manzi sibe sithi kathesi izesa ingani ile problem emagetsi sesimangala nje ngoba izesa yona ayikasitsheli ukuthi lo dubo lwamandla kagetsi so that is mangele cela sikwazi ukuza kuhamba njani
ikhansili yakobulawayo isithembise ukuba lolu dubo lokusilela kwamanzi alusoke lwahlala lunjalo kodwa kunje basebenza gadalala emizameni yokugcwalisa amatanka abo amanzi asemagwegwe bethi abanye sebewatholisa amanzi loba nje abasendaweni eziphezulu bazaphuza ukuwathola izakhamizi seziveze ukukhathazeka bethi sebehlalele evalweni ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane yesihudo uma bengahlala isikhathi eside bengela manzi ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
awutshele kancane womzulu ehenkiphiphaphalaza awutshele kancane womzulu Enki pe papalaza, awumuthele kancane wozulu. Enki pe papalaza, awumuthele kancane wozulu. Enki pe papalaza. Bemalume, engelu thando jwala. Bemalume, engelu thando jwala.
Ukuziphetha ezosuku sikhanyele ebezihamba phambili. Umanyano MDC Alliance uthi uphakathi kokuqoqa ubufakazi ozabukhweza edalele African Commission on Human and People's Rights maduze. Udinga ukuthi idalele lesule impumela yokhetho olusanda kwedlula. kodwa abanye bathi akusoze kusize ngalutho. Mthwakazi omuhle kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungamile inkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.